tisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 8 kumbimbitho 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyalithakazelela, siyalijabulela njalo siyalamukela ngoba lathi ngapha eGwanda sizabe sijabula labo abanye omama sihlangene. Siyalithokozela kakhulu leli lapha.
LeZimbabwe linanza ilanga le-International Women's Day namuhla abalwela amalungelo abomama besithi uhulumende kumele eqinise imizamo yokuthuthukisa abesifazana.
Sesiyabona ke manje ukuthi ngempela kwakuyikuhluthunwa kombuso ngodlame, yikho kuzingelwana and yikho kubotshwana ngendlela okwenzakala ngayo.
Ibutho libuzisisa izisebenzi zikamgabe ngodaba lwamalunga e-G40. Umongameli Mnangagwa esithi bazathathela umgabe amanyathelo anzima nxa kuliqiniso ukuthi uselilunga lebandla eliphikisayo. Amabandla aphikisayo acunulwa nguMnangagwa yena othi akuzange kwaba lokuqilibezela kumbe udlakela kukhetho luka 2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le-International Women's Day namuhla abalwela amalungelo abomama besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele ithuthukise inhlalakahle yabesifazana ngoba bebhekane lenhlupho eziningi elizweni. Umanyano we-United Nations uthi ohulumende bonke kumele basungule inhlelo eziphakamisa abesifazana ngokufanayo, kungakhathalekile ukuthi bahlala emadolobheni kumbe emaphandleni. Olwela amalungelo abomama unkosazana Linda Mpofu uvumelana lalumbono.
Ilanga leli mina liyangithabisa kakhulu njalo liyangijabulisa. Kodwa ngesifiso sami ngavele sicelebrate omama amalanga wonke ngoba omama bakithi babakwaziyo, yibo abathwele induku zonke emahlombe abo. Kodwa kungasenani, siyalithakazelela, siyalijabulela njalo siyalamukela ngoba lathi ngapha eGwanda sizabe sijabula labo abanye omama sihlangene. So hayi, yimi siyajabula, siyalithokozela kakhulu leli lapha.
Okuyini ongathi kuyalihlupha njengabomama okumele kulungisiswe?
Omama silenduvo eziningi kakhulu, kodwa mbona engathi induvo lezi zingaphela du nxa omama singababona bethatha izikhundla phezulu khonayo. Ngoba ungananzelela khathesi omama siyasilela ezikhundleni eziyizo eziyenza imithetho lapha elizweni. Kugcina imithetho eyenziwayo isingafelani lathi thina omama. So isifiso sami sibilisokuthi njengoba vele umnyaka lo ka-2018 kwele Zimbabwe kulo khetho omama bangene ngobuningi, kumbe vele sihle sithi 50-50 omama bangene bebaningi, ukwenzela ukuthi labo nxa besiya ephalamende bafike bakhulume ngokusihluphayo kakhulu. Engingakutsho nje kakhulu, khangela ama-sanitary waste idubela ugodo. Kodwa nxa omama bengangena ephalamenti bebaningi babambisane, sengxa singavuka sokuthi hhayi ama-pads i-sanitary waste isingeyamahara kumbe hayi intengo yangikhona isiyehlile.
Kundaba zamalungelo lapha-ke
lakho khonokho sibili kakhulu, ngokunye lakho kuqakathekileyo ngoba ungananzelela vele omama thina amalungelo ethu kakhulu hayi kusasilele. Nxa singakhangela u-section 56 we-constitution usinika amalungelo sibili thina njengabomama, kodwa nxa sesikhangela phakathi sibili ku-ground akula lutho olwenzakalayo. Ezibhedlela sithwele nzima, emabhanga lanxa usuthi uyafuna ukuyaboleka imali uphiwe encane, obaba baphiwe okuningi. Ngakhangela nakumidiya lapha, xa kukhulunywa kumidiya omama sigcina sesikhongeza ongama-object asenziwa muntu. Sibili siyafisa ukuthi amalungelo ethu njengabomama ananzwe ngokupheleleyo, kuqalisela emantombazaneni amancane kusiya kubomama abakhulu.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana sixoxela eSegwanda. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bazathathela umnumzana Robert Mugabe amanyathelo nxa kuliqiniso ukuthi uselilunga lebandla elitsha elisanda sungulwa ngabantu abaxotsha kuZANU-PF eleNational Patriotic Front. Ibandla leli lisungulwe ngabantu ababekucele elalingafuni ukuthi uMnangagwa abe ngumongameli welizwe ele-G40. Umholi walo ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Ezinye iziphathamandla zaleli bandla zigoqela umzukulu kaMgabe, umnumzana Patrick Juwawo lomnumzana Jonathan Moyo. Emazwini awethule izolo uMnangagwa uthe basaluhluza lolu daba. Izolo njalo amabutho ake athatha izisebenzi zikaMgabe ayazibuzisisa ukuthi angaphi amalunga e-G40 abaleke elizweni uMgabe eze egenqulwe embusweni. Lokhu kubikwa kuthiye imuli kaMgabe ihlukumezekile kakhulu, ikakhulu umkakhe uGrace. Yena uMgabe ubikwa ekwele South Africa lapho ayekhona izolo. Akwaziwa ukuthi ulandeni. Sixhume incwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Sesiyabona ke manje ukuthi ngempela kwakuyikuhluthunwa kombuso ngodlame, yikho kuzingelwana, yikho kuhlaselwana, yikho kucatshangelwana, and yikho kubotshwana ngendlela okwenzakala ngayo. Ngabe kwakungasikho ukuhluthulwa kombuso, konke lokhu kuzingelana okukhona lokubophana okwenzakalayo ngabe kakukho babugani.
UMnangagwa uthi bakhathazekile kakhulu ngodaba lukaMgabe, yena osesekela ibandla eliphikisayo leli ele-G40. Singathi ukuhlukuluzwa kwezisebenzi zakhe kuveza sobala ukuthukuthela okukhulunywa nguMnangagwa.
Abantu laba uMgabe yena la eMnangagwa ngabantu banye abazikhulise kupolitiki ngodlame lokuhlukumeza abanye abantu. Ukungathembani kwabo kuvela ekuthini bayazana ukuthi ubugebengu babo, inzondo yabo, lo dlame lwabo lumi kanjani. Nxa omunye engabona omunye uyazi ukuthi lo okhona lapha khona kukhona ubugebengu lokuganga akwenzayo. Ngakho amaZimbabwe amahle kumele azilungiselele ukuthi kusasa balamafu lamayeza amnyama phezu kwelizwe leZimbabwe, ngoba ubugebengu balaba abantu busazoqhubeka njalo. Okubuhlungu okuzokwenzakala ukuthi uZulu weZimbabwe unyoza kuze ubuhlungu.
UMgabe yena uhlutshwa yini kanti? Kungani engafuni ukuvuma ukuthi okwakhe sokwedlula ehlale phansi ephumule? Nanku kanti lokuluphala lakho seluphele.
Luhlupho kanti olumangalisa umhlaba wonke. Kodwa iqiniso ukuthi ungabusa ngodlame, ubuse ngenzondo, ubuse ngokuhlukumeza, kumele ubuse uzuye lahlwa emathuneni. Ngokunjalo suzathola ukuthi phakathi kwabo yena naye ubaba uMnangagwa ngabantu abakhulisa nayo. uMnangagwa njana lithole likaMgabe, uMgabe njana yisidala sikaMnangagwa. Ngabantu abebesebenzisana, besebenzelana, bethumana, omunye senzele omunye okunye, besenza bebonke, behlukumeza abantu bebonke. Ngakho nxa sebexabana bona sokuhlukumezeka abantu kazana, izizalwane, losapho lwaseZimbabwe. Kodwa ngumbuso wobugebenga abawakhe bebonke, isistimu ebusa eZimbabwe kade siyakhwe nguMnangagwa behlangene noMgabe labafowabo abaningi kade besebenza bonke. Ngakho okwenzakalayo khona kuyani unkomo akutshela uMgabe ukuthi ungafundisa abantwana ulaka, ungafundisa abantwana udlame, ungafundisa abantwana igazi, ngoba kusasa bazokwenza ilaka kuwe, bazokwenza udlame kuwe, bazofunela lapha igazi. Yikho sokusenzakala loba sezilalela ubaba unkomo. Kodwa siyabona ukuthi akutshela uMgabe ngesikhathi seGukuraund nanku kuyavela ukuthi ungaqhwalisa abantwana ubafundise udlame, udlame lwakhona bayagcina belenza kuwe.
Ukhulume ngelifu elimnyama elizayo, singabona yini kusiba lodlakela phakathi kwebandla leZANU-PF lebandla elitsha lelele G40?
Kuyesabeka kanti mina ngingumuntu ocwaninga indaba zopolitiki, ocwaninga indaba zembali, ohluza indaba zombusazwe umhlaba wonke unjijikelele. Yinto emvukele kuyenza ekuseni lize liye tshona ilanga, ungabona into iqhubeka ngendlela ezenzakala ngayo kwele Zimbabwe ukuthi abantu abaphethe izikhali abantu abasebenze bonke abantu abantshontsha imali abale imali eningi abala amabhiliyoni lapha abaxabana khona kufana lokuxabana kwezigebengu zemafia kufana lokuxabana kwendlovu lapho ezixabana khona bese kusifutshana laba bantu ukubanga kwabumbuso kusazomemetheka kanti njengomlilo otshana obomileyo okungesabisayo ukuthi amaZimbabwe amahle abantu kazana yibo abazohlukumezeka ngoba bonke laba bantu abaxabanayo kanti ubona kunjani kusukele kufeni kukamjuru uSolomon kuzofika ukuxotsheni kwakhe uJoyce Mjuru kuzofika ukuxotsheni kwakhe uMnangagwa kuzofika ukuxotsheni kwakhe uMgabe uxabana izigangi labantu abanezikhali abaphethe imali eningi abalabangani abangaphandle kwelizwe abaphethe imali abaphethe izikhali okuthi ukuthi umbango wabo ukulwa kwabo akusho kuloku mnandi akusho ukuxabana kwenkulumo kuzahlukunyezwana kuzalinyazwana kanti yiko kungethusayo ukuthi udlame lungathi lusazomemetheka lusazobonakala okuyinto okwenza umuntu abone ukuthi kulelifu elimnyama elilengayo phezu kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe. Kunjalo nje amabandla aphikisayo sechotoze amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi akuzange kwaba lokuqilibezela kumbe udlakela kukhetho luka-2008. UMnangagwa wethule amazwi la ekhuluma le Economist magazine. Kodwa iqiniso ikuthi kufe abantu abedlula ikhulu inengi kungamalunga eMDC bebulawa yizikliwi zeZANU-PF kulolu khetho. Sixoxele siphatha amandla seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Mbuso Siso.
Amazwi lawo avela kubaba uMnangagwa angibona ukuthi aliqiniso atshengisa ukuthi ufuna ukungathembeki ngalokho akuthembisileyo ukubana kuza kuba lokhetho olukhululekileyo njalo oluza-invita i-international community. Kugcina sokusitshengisela engathi uyaqilibezela ngokusitshela ukuthi ukhetho luka-2018 lwalukhululekile. Sonke sisazi ukuthi okhetho olukhululekileyo ukhetho elalilo Jabulani Front owangena emaphandleni ne-army eyangena emaphandleni i-intimidate abantu ukuthi bayivote. Lokhu kusitshengisela ukuthi basoze abe lokhetho olukhululekileyo kulolu ukhetho oluzabuya ngo-2018 ma kuyikuthi yikho akujoyi.
Ngezinye indlela sesingathi sesilo mzekeliso ukuthi ukhetho oluzayo lungaba njani. Nanku phela esithi ukhetho luka-2018 lona olwaba lodlakela kwafa abantu uthi lwalungolukhululekileyo njalo kaluzange lwaba lodlakela.
Kuyatshengisela sibili ukuthi ukuhamba kwakhe ebhoda amazwe ngamazwe edlalisa ama-state resources etshela abelungu amanga ngokuthi ukhetho luka-2018 luzabe lu-free and fair. Nxa sengithatha ngibuyela emuva ngalawo ma-statements awathile kumbe watsho namhla kumbe izolo kuyatshengisela ukuthi akanakho ukuthembeka emhlabeni nxa ezabatshela ukuthi ukhetho luka-2018 lwalukhululekile.
Kukhona yini elikwenzayo lani njengamabandla aphikisayo okungenqabela ukuqilibezela kwezanu-PF kukhetho luzayo lolo?
Njengoba besikhangelele ukuthi lapha akade ekhona emazweni jikelele awomhlaba akade siya khona ehamba ebatshela abaphathi balawo mazwe ukubana kuza kuba le-free and fair election njalo bavunyelwe ukubana babuye bazohlolisisa lolo khetho. Thina kusitshela ukuthi kuzabe kulukhetho oluhlukeneyo kulaloluyana busabusa umongameli womkakhe. So sikuthatha njengokuthi njengoba yena engumuntu osetsho njalo emazweni wonke jikelele emhlabeni besamile ukubana nathi sibone ukuthi kuzayenzakala khonokho yini.
Umnumzana Mbuso Siso ngowe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Umphathintambo obona ngobudlelwano phakathi kwele Russia lamanye amazwe umnumzana Sergey Lavrov uzahlangana lomongameli Mnangagwa behlafuna udaba lobudlelwano phakathi kwamazwe omabili namuhla. uLavrov ufike eZimbabwe izolo. Uhambo lwakhe solubangele ukungahlaliseki kwabanye abathi eRussia lilakho ukuncedisa uhulumende weZANU-PF ukuqilibezela kukhetho oluzayo ngoba lilendumela kulokho. Omunye wabalumbono lo ngumgcinisihlalo we-MDC eMelika, umnumzana Dan Moyo.
IRussia siyazi ukuthi yona ngokwayo kwela kubo uPutin president loyana ongaqedakaliyo kahle ukubana ama-term limits akhona anjani. I think nje i-system yabo iliyana elokuncindezela kakhulu isizwe sabantu baseRussia and basikhangela lokho sikuhlanganise lokwenzakala lapha e-US even namanje indaba yakhona ilokhu ithutshiswa ngabakhulu be-FBI ukufinda out ukuthi ngabe eleRussia lava lo mdlalo bani phakathi kwama-election awulonga uDonald Trump ngo-2016. So abantu beZimbabwe kumele baqaphele kakhulu, bafike abantu abafana nalabo. Even noma nje ethi uze ngendaba yamabhizinisi, siyazi ukubana iRussia iyabe ifuna i-quid pro quo, kusho ukuthi ngezinye indlela khona bakufuna ukuthi even bangaze bathi bafuna ukwenza ibhizinisi eZimbabwe, babe funa ukumake sure ukuthi i-investment yabo iprotekthiwe. Ngakho-ke kungenzeka kakhulu ukuthi bancedise iZANU-PF ukuriga ama-election ukwenzela ukuthi kube yiyona eqhubekayo umbuso, ngoba bazokwazi ukuthi bayikhontrole kahle njalo futhi lama-business abo bawakhontrole ngaleyo ndlela.
Ubona eleRussia lilakho yini ukuphathisa eleZimbabwe ukuvuselela umnotho walo?
Angiboni kahle kulokho mphokankomo, ngoba eleRussia abosomabhizinisi bakhona abaningi ebaziwayo yilaba okuthiwa ngama-oligarchs, and ama-oligarchs akhona lawo bona ngokwabo umnotho wabo even abaningi bakhona bawugcini even khona eRussia, bawugcina kwamanye amazwe. Angiboni ukubana banga-reinvesta imali zabo back to i-infrastructure eZimbabwe lokuthuthukisa ilizwe umkhonomo weZimbabwe. Ngezinye nje izindlela nje abeza ngazo ukuthi bazotshontsha umnotho weZimbabwe bengathuthukisi izizalwane zeZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT eMelika. Kambe bungaqedwa njani ubudlwangudlwangu obukubandla le-MDCT? Abanye bathi impendulo ikumqabuko, kubika uBenedict Nhlapho.
Iningi labakhulumele Studio 7 ngokulwisana kukhona ebandleni le-MDCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekwisikhathi sokuthi inkokheli zebandla le-MDCT zifunde ubukhokheli obuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungu Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekane lalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda lokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi segugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena, wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile, uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke qathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele-South Africa, umnumzana Kanisha Sinkala, wathi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlwangudlwangu bebandla leZANU-PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni le-MDCT, ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism, ophuthi ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntana enhlabathi.
Umgcinisihlalo webandla lezaphu kwele-South Africa, umnumzana Bongani Halimana Ndlovu, uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandleni le-MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo.
Sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku betshayana bodwa, bebizana ngemhlobo, bebizana ngama-distant. Amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye ke bathi kwethusa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva kokunqoba ekhethweni ka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement, umnumzana Andrew Nyathi, uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame, ucuku, ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mikhail Dumani uthi nxa ibandla le-MDCT lifuna ukuthula, kalifunde hatshi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Ukubambana kuyinkalakade, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya, zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini, lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokrasi. Katika lila kola lila la konsusi na utima utakile kumele kwenzwe njani.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ukucabanga ukuthi abantu besiNdebeleni abalalungelo lokukhokhela kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni le-MDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngobe bona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho uNkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe bakhala ngokuvinjwa ukungena ezikhundleni eziphezulu ngamabandla abo, kubika uGibson Bebe.
Iningi labasakhulayo bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo bakhala ngokuthi abadala lokho benikana izikhundla zokuthi bancintise kukhetho oluzayo bona benganakwa. Omunye wabontanga olisifiso sokuncintisa kukhetho, uKhosta Nkomo, uthe loba ehlonipha imisebenzi esiyenziwa ngabadala ekuthuthukiseni ilizwe, kabazisisi indlela ezinye izinto ezisebenza ngayo.
Our interests have been sidelined for a long time.
Izifiso zethu, lamaphupho ethu asezibiwe.
Ugcizelele wathi ukuphatheka kwabontanga ekubuseni kwelizwe kungenye yendlela zokunakekela ikusasa labo. Ocubungula inhlalakahle kaZulu ongomunye wabontanga uSineke Sibanda uthe njengoba ontanga kuyibo abanengi njalo besisele dlabuzane elidingakalayo ukuthi ilizwe liphumelele kufuze baphiwe ithuba.
We need abafana abancane, we need amankazana amancane akwani asasele umdladla wokuthi khona abambe i-economy yethu ingakayi ezinjeni man. I-turn around ye-economy le ifuna abantu abalegazi elisagijima abancane.
Omunye wabontanga njalo eyingcitshi ecubungula ezombusazwe uMduduzi Ncube uthi ontanga sebebekezele isikhathi eside bengaphatheki kwezombusazwe, kodwa uma befuna ukuba lekusasa enhle kumele basuke baphatheke kusase masinyane.
Okwaziyo what's going on right now, because ungabuza umuntu wakudala the only thing that they refer to is the war.
Intuthuko lemvuselelo kwezenotho yinto edinga ukuba abancane labadala bamanyane bahlanganise ingqondo ukuze balethe intuthuko elizweni, kutsho abasakhulayo laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Enye inkampani yakweleBotswana isisungule uhlelo lokuncedisa izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kulelo lizwe nxa zithe zawelwa yimfa, kubika uMartin Ngwenya.
Inkampani elamabhizimusi ezomngcwabo iBotswana Insurance Holdings Limited BIHL ithi siqoqe uhlelo lomngcwabo olokuncedisa abeZimbabwe abahlala eBotswana. IBIHL ibike ukuthi izasebenzisana lamankampani aphathe ezomngcwabo angaphansi kwayo eDoves kanye leLinz, zona ezilamahofisi eZimbabwe. Uhlelo lomngcwabo lolu luzabe lwenziwe ngendlela yokuthi iningi lenelise ukubhadala okuthile ngenyanga kuhamba ngokuthi isikhwama senelisa ongakanani. Okwakhathesi iningi leZimbabwe elihlala eBotswana libhekana lobunzima esikhathi sezimfa lapha kugcina kucelwa izandla abantwini ukuze isidumbu sibuyiselwe ekhaya. Abanye abezimabhulo eBotswana sibelamukele inyathela leli besithi kuzanceda kakhulu abakade bevele bengekho kuhlelo lwezimfa. Umnumzana Dumisane Ncube uthi oqathekile ukuthi inkampani ye-BHL ibe le ntengo esiphansi ukuze kube labaningi abangena kulelo hlelo lwezimfa.
Into ebukekayo njalo esikhuthazayo ngoba siyakwazi ukuthi sithwala nzima kanjani uma omunye wethu esesichile. Okuqakathekileyo ukuthi babe le ntengo ezeneliswa liningi.
Phakathi kohlelo lolu inkampani ye-BHL ithi noma ihlobo esekhazi ngafakwa lazo uncediswe ngesikhathi semfa uma umuntu elilunga. Omunye weZimbabwe uhlelo lwe-BHL luzancedisa ezinye bezivele zikhona ezama-Burial Society abeZimbabwe abaseBotswana.
Ngibona esingathi thina i-welcome development ngoba okwamanje kwelama programs anjalo nje abantu bezenzela bona ama-Burial Society abo and into leyo izasiza khonapha.
Kodwa kulabanye abangasoke benelisa ukufinyelela uhlelo lwe-BHL kwabengala maphepha ohlala kule Botswana okusemthethweni. Unkosikazi Edith Banda uthi uhlupho ukuthi labo abangala maphepha kulokhe kufana okusho ukuthi kuzamile beqhubeke kumakilabhu abo lapha abakhipha imali nyanga zonke.
Siyakuzwa njalo siyakuvuma lokhu kubana sijoyine i-Burial Society, kodwa ke izanceda kulabo abalamaphepha njalo abaholela emabhenki belama-payslip. Kuthi ke thina labo esingela lutho sizaqhubeka silokho esitshaya awethu khona ngapha emalokitshini.
Inkampani ye-BHL ikhangelele inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe eseBotswana ukuthi zithenge inhlelo zezimfa, kodwa iningi leZimbabwe lebehlala eBotswana ukusebenza engekho emthethweni kulaba inkulungwane ezingaphezulu kwezinhlanu kuphela abalamaphepha aqondileyo. Abanye abeZimbabwe bagcina bengcwatshwa kule Botswana ngenxa yokuswelakala kwemali yokuhambisa isidumbu ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kule Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yeKasilaga Premier Soccer League siyethule uluhlu oluveza ukuthi amaqembu azanqikilana elandelana njani lonyaka. Kuvika uJoseph Njanji.
Kuviya kuqala iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu eleNigrud lizadlala leMutare City lona eliphenduka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ekupheleni komnyaka 2016 ladlala kusigaba seEastern Region Division 1 nyakenye. Iqembu leChicken Inn lizadlala leDynamo seRengezi Platinum Stars lizemukela eleRentals okungelinye elingene lonyaka kusigaba saphezulu. Abafana beHighlanders bazadlala leqembu lebutho eleBlack Rhinos eleZPC Kariba lilentshantshu zanyakenye eleFC Platinum. Iqembu leYada lizadlala leqembu elitsha kusigaba saphezulu eleBulawayo Chiefs. Iqembu leCapes United lizadlala leHarare City elithethe indawo yeHawuma Union esebhulukile. Iqembu leBulawayo City lizadlala leChapungu kuthi eleShabani Mine lizadlala leTriangle. Kusenjalo amaqembu abalisa eleChapungu, eleNigrud, eleShabani Mine kanye leMutare City abhekane lodubo lokuba inkundla adlalela kuzo zitholakale ukuba kazilungelanga ukudlalela imidlalo yesigaba saphezulu. Lokhu kutsho ukuba la maqembu kuzamele ancinyise enkundleni ezinye ezipasisiweyo ukuba zilungele ukudlalela kuzo, okutsho ukuba amanye amaqembu kuzamele ayidlalela emadolobheni angasiwo lapho atholakala khona. Iqembu leChapungu elitholakala edolobheni leGweru, eleNigrud elitholakala eShuruki kanye leShabani Mine litholakala eZishabane akhangelelwe ukudlalela enkundleni yeMandaba lapho kuhlezi kudlalela khona iqembu leFC Platinum ngemva kokuba inkundla ye-Ascot leyemaglasi kuthiwe kazilungelanga ukudlalela. Ikanti leMutare City kanye leZPC Kariba mhlawumbe aza kuyadlalela esigodlweni iHarare ngemva kokuba inkundla yeNyamunga kanye leyeSakuva lazo zitholakale ukuba kazikho esimeni esihle. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. EleZimbabwe linanza ilanga le-International Women's Day namuhla abalwela amalungelo abomama besithi uhulumende kumele eqinise imizamo yokuthuthukisa abesifazana. Ibutho libuzisisa izisebenzi zikamgabe ngodaba lwamalunga e-G40. Umnangagwa esithi bazathathela umgabe amanyathelo anzima nxa kuliqiniso ukuthi uselilunga lebandla elitsha eliphikisayo. Hayi ke kwanele okwamanje emthwaka zomuhle asidibaneni kundaba zakusihlwa ntambama ngo-7:30. Olivalelisayo ngontunga milinkomo lichone kuhle.